eNdebele.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 kuzibandlela 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngomnyaka odluleyo ngaleli langa ilizwe laliphakathi kobudlwangudlwangu, abanye babulawa, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa kuvinjwa ukutshengiselwa ngamasotsha lamapholisa. Leli langa liyakhunjulwa lamhlanje.
Abakhohlwa abantwana beZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukumezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasosha kunye ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yesithathu.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo sesizwe ngoba amapholisa emvimbile. Silengxoxo lesikhulumeli sakhe.
Apha isabe sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi upresident Zikamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke.
Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abangezelele iholo. Kambe lamuhla isimo siyabe sinjani?
Kunje nje amalayini amafutha alokhu efiye esanda ngoba ungananzela namhlanje ngoba ngikhuluma nje edorobheni bangaphambanisi kule garaji elilodwa elilele empophoma okuthiwa iphuma.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phakathi kokukhumbula abantu abayisithiyagalombili ababulawa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi inyakenye ngemva kokukhalala umsebenzi owawuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi ezctu phezu kokuthabalala komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela lokhu kwaqala mhla ka 14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwensuku ezintathu. Kwaba lodlakela ikakhulu eHarare kobulawayo lapho abanye abagcekeza khona izitolo bantshontsha kwathi abanye bachisa izimota. Amapholisa lamasotsha ahlasela ngemibhobho abulala abayisithiyagalombili laba njalo alimaza abangamakhulu amabili. Abanye abafayo labalinyazwayo babengelani lokwenza lokutshengisela lokhu. Kulabesifazane njalo abathi badlengulwa ngamasotsha ukuhlukunyezwa kakhulu kwabantu lokhu kwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo oluntu. Kodwa olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni uthi ukudanisayo ukuthi amalungelo oluntu alokho engahlonitshwa nguhulumende kusukisela lasona leso isikhathi nyakenye.
Siyasika bakhohlwa abantwana beZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukunyezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasotsha ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yesithathu. Sikhanyela nje okathesi ukuthi kulimizela ukuthiyelokuqhubeka siya phambili nokwethisela abantwana beZimbabwe njalo ngokufuna futhi ukubadilila kanye nokubachaya njengoba khathesi bephakathi kokulungiselela okutshengisela kwabo ngokungathakazeleli okuma komnotho walapha elizweni laseZimbabwe.
Abantu ngaleso sikhathi babengene ezitaladeni bekhonona ngokudula kwezinto ezigoqela ukudla, amafutha ezimota lokutshabalala nje komnotho. Ungathi lukhona utshintsho osolube khona yini?
Hayi, utshintsho luba likhona kusukela ngesikhathi lapho kwahlukumezwa khona abantu konke okuhlanganisela izinto zombusazwe waselizweni kanye nezomnotho kanye nokuphathwa kwamalungelo akazinti izinto ezilokhuelezenziwa yizinze esikula lapho ezazikhona ngoba khathesi singakhanyela imali yethu itaselakala kanye nokuthelakala kwezinto kanye nempilo ekazulu ilokhu isaselakala nezinhlupho seziningi konke kubangela ukuthi kuzulu atholakale ukufuna njalo ukuthengisela uhulumende ukuthi hhayi kathazi ngezinto okuma kwazo khona kuyikho okubangela ukuthi uhulumende naye esekhanya esefuna ukwethisela uzulu kanye nokuthengisela ukuthi kuzimisele ukuletha imigobho emgwaqweni njalo.
Alubana kuthe kwaqoqwa okunye njalo ukutshengisela, ubona uzulu ephakamela phezulu yini nxa sikhangela umonakalo owaba khona?
Yes, izulu ngibona uzulu ephakamela phezulu ngoba uzulu okwakathesi kusezibonele yedwa ukuthi uhulumende kalasolution njalo kanaplani yokulungisa izinhlupho ezikhangelanile nezulu. So i-solution esiseli yodwa kuzulu ukuthi ayenze nje ukutshengisela. So into abayimeleleyo nje ngeyokuthi nje maphonge ukupelwa nje ukuthi namhla kuyatshengiselwa kumbe namhla kuyahlalwa ezindlini. Uzulu wonke uzimisele ukuhlala ezindlini zakhe kumbe ukutshengisela ngoba vele sebekhathele ngezinhlupho ezikhangelane nezimbabwe ngoba i-corruption level yakhona vele isiphezulu okokuthi wonke umuntu kathesi sebazi ukuthi hayi iyabheda.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontu kamili inkomo Studio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe ikakhulu obunzima bempilo lokuthi kungathathwa amanyathelo bani ukuhlenga uzulu. Lumbuthano obukhangelelwe ukwethulwa emcimbini obuzenzelwa eMbuya Misozi Hall elokitshini leMbare eHarare lamuhla. Ibandla le-MDC lithi amapholisa avimbela umcimbi esithi njengoba izikolo zivulwa nje amapholisa ayabe ephathekile. Umbuthano lo obuphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 ubukhangelelwe ukuhlela indlela i-MDC ethi kumele ilandele ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwabanye abasekeli bebandla le-MDC abathi leli bandla limadolonzima kwezokubumba kumbe kwezokwenza ukuthi kube lo umhulumende ocacileyo bebambe uhulumende ngamandla ukuthi alungisise umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo amapholisa avimba umcimbi ofanayo lapho uChamisa wayemele ethule amazwi akhe phansi kwesihloko esithi Hope of the Nation. Kwachaywa abantu kwabuhlungu omunye umama wephuka umbala. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Umcimbi lowo ukuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba kungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho awucabangayo kwizulu kaZimbabwe ukuthengisa ukuthi bayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngezulu kaZimbabwe.
Kulapho yini ubaba Chamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani ukuthi ke awukazulu umkhonomi ungalungiswa kanjani sisiya phambili bekungasinto enkulu kangaka
bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha
umbuthano lo umbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-NDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana kanti ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko wokudlula
amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani kulivimbeni
aphe sizatho sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akama kuzisisa ukuthi uPresident Ntamisa angahlangana nabantu ngobakhulisana nabantu engabakhumbuzi ukudibeka kwabo okwansuku zonke isizathu esikhona ngasikho segcekele ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Ntamisa
lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abengezelele iholo njalo akwazakali ukuthi lamhla isimo siyabe sinjani. Ngakwelinye icele abazali bakhonona ngokukhuphuka kwentengo yamayunifomu, imbadalo yama-school fees kanye leyempahla zokusebenzisa esikolo. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngobunzima obubhekane labazali baleli dolobho lakoBulawayo.
Kunje nje amalayini amafutha alokhu esiye esanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garage elilodwa elefuel lelele mpophoma okuthiwa yiphumu. Amanye amagaraji wonke awala diesel awala petrol so khonoko ikomunye ukuhlupha ngoba abantu basemzileni khona apa kuyathelwa amafuel amabhasi lawo esikhanye ukuthi abe ngawe zukho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha ngoba amafutha akafikanga kodwa uyananzela ukuthi ezimene eziningi abantu abaningi bagcina begada ama private cars nalawo futhi abantu sebelengile ngikhuluma nje ngibakhangele kwabalengile ezigengeleni lapho singami khona apho siphinde sikhangele futhi ukuthi kunohlupho lwempuphu kulezinsuku eZimbabwe kule mpuphu okwathiza okwathembisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama $50 but okwenzakala ukuthi impuphu engavelile khona ezitolwa ngazi ukuthi ithathwa ngobani uzayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni iyabithi igula abantu bathi befuna ama-80 bond ama-70 bond wayelisi bona beyithenga ama-50 bond phakathi laphana okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima ingaba ukuthi yabo sisehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona engxa evelela kula muntu oyithengisayo laphandle ukuthi siyathenga ngale dila yabe 110 yabe 120
kokuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile kwenza kube ngcono yini
ole mali othwele imali ngasikhuluma ngemali sesikhuluma ngebond kumbe le imali entsha le wathiwa iZimdollar nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemsikeni ngemakethe lapha edorobheni mfikeni dobhadoba ama-price akhona abe thiye angcono kulalawo nxa usuyaswayipha inkwa uyakwanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash kodwa nxa usuyaswayipha isinkwa uswayiphe emashopu la amanye ama-supermarkets i-$8.50 so yiwumehluko engathi ngiyawufanisa nalowo
khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini indwendwe zinjani namuhla emabhanga
emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi ngibhoda ngashayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office belayine entambama ukuthi ngisekubeyemele imali yanamuhla so khona kuyana lokhu kuluhlupho ikhona ibhange elilodwa engingathi ngingaphose ngilitshayele ihlombe lapha engiyangilibone koBulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5 street lo 10,000 bayakutshela ukuthi kufika before 8 ungafika ngo-7 ungafika ngo-8 o'clock exactly bayakunika ikhadi lakho bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela ngakuyukuthi le mali yakho ukuthi ngivela abantu ezibabha bala mali so umuntu uyakunika 300 because yabo suppose waqeda kuyimali kadivele ukuthi iyakukhangela so bayakunika 300 neviki nxa uthethe ngomvulo sizaphenduka ngomunye umvulo xa uthethe ngolwesibili siyaphenduka ngolwesibili ingcono amanye kulesi ngundengunde uyafike ekuseni uthi ufike ubona sekunabantu abangu-20 phambi kwakho uzekuthiwa bafike kudala. So abantu bagcina bengela mali bayabuyela bengela mali nxa kuthiwa abadlula egwatori $50.
Intengo yempahla
akula lutho olwehlayo, akuthiwa libuyaqansa kungavele kungantu akuba lehungahunga lokuthi izisebenzi zikahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa. Ah, kuhle kulale kutshintshwa amaprayizi kuyavuka ekuseni sokutshintshile. Namhlanje into engikayela i-interbank rate ibifika $17 30 isuke ku-$16. So i-black market iyabe ifika bo-$27 isuke ku-$24. So vele kakula kutshintsha. Nxa ukutshintsha kwakhona ukuthi kuya kutshintsha amafiga but udubo luya lusanda.
Hello, okay, ngumnumzana Thembelani Dube esiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usequme njalo ikhefu lakhe waya kwele Mozambique emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Filipe Nyusi owanqoba kukhetho lukamfufu nyakenye. Iphephandaba leChronicle lithi kule muli yeGwanda ethathelwe imali yamalobolo efika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamarandi, i-R50,000. Yizigelegeqe ezine ebezihlomile ngembhobho. Imali le ibisanda bhadalwa ngumkhwenyana. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechaze ukuthi unkosikazi wakhe uMary Chiwenga ulamapasipoti amathathu. Ngalokho Chiwenga uthi uMary kumele avalelwe esitokisini imali yesibambiso yesulwe eBayo. UChiwenga uthi njalo abantwana bakhe babegcotshwa ngemithi ngunina uMary okwenza ukuthi athi kumele abotshwe njalo. Okwakathesi ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumlayezelo eliyithumela ke ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani kuStudio 7, ninjani? Asethembu ukuthi likahle kuStudio 7. Khuluma noBaba uNcube. Nami ngitholile le number zeStudio 7. Okwamanje bengisacela indaba ezalamhlanje ma ngabe zikhona nathi siyisizwe sikamthwakazi sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni lakithi wakhiwe noma singaphandle kwezwe. Kodwa ngicabanga ukuthi sinalo-ke nathi ilungele ukuthi sizizwe indaba zakithi ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi singabambani singabambi ini. Angibonge bantu abadala.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli nabamameli beStudio 7 kundawo zonke ezihlukeneyo. Lo olibulisayo nguThabani Mhlaba, ngisegoli eSoweto eMidolands Zone 4 ngokomsebenzi. Nami ngithanda ukucizelela kakhulu laphana odabeni lwamatitsha badala. Amatitsha yiwo aphethe ilizwe, amatitsha aphethe umhlaba. Isizwe sinje simile kungenxa yamatitsha, amasotsha umsebenzi katitsha. So amatitsha azama ukuthi amamelwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi ma amatitsha engastrayika until ezethole le nani yemali ayifunayo, ngicabanga ukuthi ne-government yakithi izezwa ngcono izikhalazo zayo. Ngoba manje uma bengathi bona babuyele emsebenzini bethi hayi kuzalungiswa ngendlela noma kuzalungiswa belokhu befundisa, angeke kulungiswe. Into le izahlala kulokhu kuthi hayi kuzalungiswa kuzalungiswa. Hayi abacatshangele.
Yebo 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 yebo, ngiphikisana wasangweni lona ise Johannesburg eJulius. ithi ngikhulume lo okugcina ke lamhlanje noma nje ama record ami engafundwa kodwa ithi ngikhulume ke lokugcwala umlomo thina ezamandebele sifuna ukubuswa yinkosi yethu umzilikazi wesibili uStan Raphael Khumalo asifuni ukubuswa ngomnangako kudala besibusa akunanto abasenzele yona ezumthwakazi bathokaza abahle asukumenini siseke inkosi yethu yiyo lento ezosisiza siphume nini endabeni zamashona ngithi sikhulume lokho ngoba mangithi amashona ngiyazi ukuthi mhlambe selingathi hey ipolitiki wathi wathi kodwa okusalayo kuyafana akuzwanwa sokungcono nje kuhlukaniswe izwe siphume nini kulaba bantu izinto eziningi zivalele ukuthi sisekwe ngabantu abangaphandle ngenxa yabo mnangakho nabothiwenga lapho usiza ngani nje ngopresident banozositshela ukuthi sidle umroho abadala bethu bathwele nzima izingane esikoleni azisafundi lutho ziphi zifundiswa ngabantu besisoneni uzoyichazelana ingane uma ingazisisanga ngoba ufanele ichazele ngolimi lwayo umathibele nje yonke sesigcole othisha besisoneni bayalamba ngapha izingane yonke into le akulanto ehambayo siyacela sikhulume loko okugcina-ke bamanje athi noma ze ngingawafundi ngiyaza nongeke niyifunde kodwa ngithi mandebela sisukumenini siseke inkosi yethu sifune okungokwethu siphumenini ezweni lamashona sithathe umthwakazi wethu sime sodwa lokho kuzosisiza
umsakazi omuhle onjani ngumduduzi wase-South Africa ozalise esigodini mina mbona ngathi ngezinye indlela ama-sanction ngokuthi sibone mhla siyovota next lowo mnyaka ozayo sizokwazi ukukhipha iqembu elizosizama noma lingeke liyenze kodwa sizama ukungcono ngoba lezano yethu le esithi siyayithanda ayisenzeli lutho alikho manje lizwe elingenamuntu weZimbabwe ngendama yokubalekela udubo lasekhaya hhayi abazama sobheka sibona
ye hhayi siyabonga kakhulu Studio 7 umsebenzi awenzayo lokhu kuhle kakhulu ngoba silandela yonke inhlelo zonke ezifakayo so singathanda ukubana lonke likwenzayo madoda likwenze ngenhliziyweni yonke ya mina ngiphuma eGwanda lapha kodwa okwamanje ngiphila la eSouth Africa into eyinkinga laphana kithi madoda mina ngiyabona ukuthi ugovernment velekala ndaba lakhe ugovernment ukuthi uzenzela yena ukuthi azifidele esakhe isikhwama ngoba umgwaqo ngamaphotholo ngikhuluma manje ngivele ekhaya nyangena ekhaya ipetroli ayikho ipetroli ithengiswa ngeforex akula nto ekukhona into zakhona ziyadura ukuthi wena uzithole kahle ngendlela efanele ukuthi igovernment ikhona ukumanaje izinto njengoba yayavotelwa ngabantu ayenzile ukuthi igovernment izithulele nje into abayenzayo so lo msebenzi eliwenzayo madoda buqhubekelani phambili likuveze lonke iqiniso elipheleleyo phambili wonke umuntu uzozibonela ukuthi yena kanti vele empilweni kuphilwa kanjani noma ungumuntu nje ukuthi uyekhumbula ekhaya angeke ukhumbule ekhaya noma ungazi ufika ekhaya ukuthi vele uzobulokhu uhlupheka kade singikhuma kanje ngabe ngihlupheka ndithenga la mapetroli angaziwayo endleleni ipetroli yakhona uyithela manje i-10 liters sokuphelile ugidigidime sokuphelile sesiyophila kanjani ithumba abadala bathi kuthumba ngalibona selivuvuka kakhulu sokusedusa ukuthi lidubuke liphole
sanibonani bathwakazi bonke la elikhona kwezindawo ngezindawo ngihlanganani mina ngegama ngizinze lapha eMzansi la engabalekela khona ngesimo sendlala engathanda ukuphawula kakhulu namhlanje isimo esilapha elakithi okubuhlungu mpela kuyikho okungiphatha kabi insuku namalanga emihla yonke ukuthi-ke uhulumende esilaye uhulumende lwana olenhliziyo elikhuni inhliziyo embi unomoya omubi lo hulumende okuyukuthi-ke uhulumende ongafuni ukubona abantu bephumelela empilweni zabo ongafuni ukubona abantu besiba lezinto empilweni zabo ongafuni abantu ubona abantu besiba lembali ukuhlupheka kwethu sokuhlupheka yinto edalwe ngamasibomo kasikho idibe mhlawumbe kule simo esithile idalwe ngamasibomo uhulumende lo uyakwazi ukuthi into ayenzayo ivele izaletha ukuhlupheka ebantwini ukubathathela i-foreign currency ukuthi besebenze ngayo usuke kwazi kahle ukuthi uma ngithatha i-foreign currency la abantu bazahlupheka ngizabanikeza imali yami mina ezavelokha isiwa everyday lokho kuyaye kujenaretha ukuhlupheka kwemihla lemihla otileyo mali kabana kuyisebenzisa imali nje abazahlala beyabuzila ilizwe lonke bekijikijima bengazi le nto abayigijimisayo okuyinto ebuhlungu kakhulu impela ukuthi kuyinto eyenziwa amasipom yenziwa nguhulumente esingezibuza ukuthi manje lokho yabe khala ngakho yena yini uhulumente ngoba nguye phela olethela abantu ukuhlupheka ukuhlupheka lokhu esikho manje akudala izimo zokutshintsha kosimo somkhathi kodwa kudala nguhulumente ngoba abantu basezimbabwe balawo amandla ukuthi bakwazi baziphilise bakhona ukuphuma bengaphandle kwamazwe nanku uyababhalela amathuba lamaphasipoti la wenza kuba nzima ukuthi atholakale uhulumente yazi ongazi ukuthi ngingambeka ngithi ihloboni kahulumente abantu labana bona umoya omubi ukuthi izinto zoke fanele zibonele kibo kungabi nomuntu nje ozadla ekhululekile onke umuntu adle njengegundwane egijima icabanga ukuthi eyi kusasa kusasa yonke nje into umuntu sihlala nje ehluphekile ebweni wakhe impilo kayisekho kahle.
Ngene ke kwezelemelika lapha abayisithupha abadinga kumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka lamhlanje kwebele ngxoxompikiswano i-debate yokugcina phambilini kokhetho oluzadinga ozamela leli bandla. Ekuqaleni komkhankaso lo bekulamalunga ama-Democrats adlula amachumi amabili asebesele babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tommy Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Besenza ingxoxo mpikiswano ledolobheni leDes Moines e-Iowa lapho okuqala khona ukhetho lwelizwe lonke leMelika. Impikiswano le ibigoqela indaba zelizwe ezibalisa uhlelo lwezempilakahle lokunye njalo kwaba le mibuzo ephathelane lokuthi abancintisayo laba bazakwenzani ngodaba lobudlelwano lele Iran nxa bethe baphiwa ithuba lokubusa ilizwe leMelika.
Just to be like
Ingoma kaDlamdlam loboyoyo besigcibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ingoma ethi Celebrations, siyacelebrata ye umnyaka lokhu saqalisa ke. Igama lami nguChris Gande, siyadibana njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasitinta emoyeni ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.